Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelange njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 9 Hlolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu uselilunga ledale le-Senate ndawonye labanye abayisishiyagalombili ngemva kokuxothisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa owagcina ekhalala i-Triple C esithi singenwe zimpehlane. Ingcitshi ezicubungula ezenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa sokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi engalandeli umthetho owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets. Intatheli izindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazi wegugurawundi lezinduna lanxa izinduna besemba phansi sithi lokhu akuseze kwenzeke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu uselilunga ledale lephalamende ele-Senate ndawonye labanye abayisishiyagalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa. Yena oso wachia isikhundla sokukhokhela leli bandla njalo waphuma kulo esithi selingenwe zimpehlane zeZANU-PF. Ukungena kukaChabangu ephalamende sokucunule abanye kucele lakhe ele-Triple C, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende wazise kugwalo lwakhe lwe-Government Gazette namuhla ukuthi abanye asebengamalunga edale le-Senate loChabangu babalisa uLilian Mlilo, ukucaca Phulu, uLinda Sibanda, uColette Ndlovu, bona abazamela idolobho lakoBulawayo. Abanye njalo babalisa uMaxwell Mdluri ozamela iManicaland, uSam Chafutza ozamela iMashingo, kanye labazamela isigaba seMathebeleland North abathi yena uChabangu, uTeresa Kabondo kanye loGrace Mumpande. Abantu laba bangena ezikhundleni ezachiwa ngamalunga awe-CCC aqotshiswa edale lephalamende nguChabangu ngoba esekela owayengumkhokheli we-CCC osewaphuma kuleli bandla umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abanye abakuqembu likaChabangu bayakhonona ngokungena kwakhe kuSenate besithi usezikhethile yena ebachiya phandle. Omunye wabakhononayo umnumzana Albert Mahlangu yena othi wayekhethiwe ukuba angene kuSenate kodwa uthi usemangala ukuthi uvalelwe phandle njani.
Thina kuBulawayo sathola ugwalo olutho ukuthi kureplace ama-senators wonke lama-PR. Sancedisana laye ubaba uSengezo safila ilist yama-senators lama-PR amabizo aphumayo lani lonke eliwaziyo elikababuphulu ke lalingekho lapho.
Kodwa isikhulumeli secele le-CCC elisekela uChabangu umnumzana Alfred Zirute uthi okuphume ku-Government Gazette kuliqiniso njalo isinqumo esithethwe libandla lakhe.
Yebo, sibili abazahamba beyemela i-Triple C. Okukhona ukuthi ubaba uChabangu uzahamba engena e-Senate lapho esikhangelele khona ukuthi uzakhuluma ama-party policies njalo ekhangelele lokuthi at least ekhokhele abantu abakuSenate khonapho.
Uqhubeke phambili ethi akaboni lutho olubi ngokungena kukaChabangu kuSenate ngoba yibo abamthumileyo njengebandla le-CCC.
Ngithanda ukuthi bekunanzele ukuthi bekungasoze kuphushe ukuthi ubaba uChabangu ebe ephandle ngoba yena akakhangelela ukuba umongameli kodwa kukhangelelwe ukuthi mase abantu sokuqalisa ibhizinesi e-Senate lePhalamende kuqalise ukusetshenzwa sithi thina siyi-alternative government. We need to have alternative policies that will be targeted against areas and PF lapho ungani awuhambi khona kuhle labo bebonisa ukuthi ayithini policy yethu imeso so ayikho sibili
olwana amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuqondile ukungena kwabo mama labesilisa ngokulinganayo edale besiyamela uZulu
engikuthokozelayo ukuthi nje labo mama baphiwe ithuba lokungena waba labo mama waba labo baba yikho ngathi ngiyakuthakazelela ukuthi bangenile okukhulu okuqakathekileyo ukuthi bayokwenza umsebenzi ngempela ngeqiniso baphathe kuhle abantu abakhethileyo
asebeyingene kudale lesenethi laba bathatha izikhundla zalabo abaxotshiswa nguChabangu ababalisa uHelen Ziriva uGideon Shoko uSiphiwe Ncube uFelix Magalela Mafa Sibanda uDavid Anton Chimini uGodfrey Mativenga Matsikanda uAnastasia Moyo uJoel Gebuza loTendai Sibanda asenelisanga ukuxhumana noChabangu ngalolu daba ngoba ebengadobhi ucingo lwakhe ngimele umsakazi weStudio 7 iwabulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcitshi ezicubungulayo zenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende angamachumi amabili lanye 21 ukuthi engalandeli umthetho wokuthengwa lokuthengiswa kwempahla owePublic Procurement and Disposal of Public Assets. Zisithi siza kwengeza imisebenzi yenkohlakalo yona evele ibhahile elizweni. Zithi isinqumo lesi silakho ukuba sihlose ukunothisa umongameli labanye bakhe. Amankampani avunyelwe ukungalandeli umthetho agoqela i-AFC Bank, Fidelity Gold Refinery, RPZ, Fred Rebecca Gold Mine, INet1, POSB, Letel1. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezenotho njalo esebenza nenhlanganiso ye-Center for Disability Rights, umnumzana Masimba Kuchera.
Siludubo ngoba ungakhangela indaba yaseZimbabwe igcwele ngamankampani kahulumende angena kundaba zenkohlakalo. So ukuthi thina sesilamakampani angu-21 angalandeli umthetho kuzenza ukuthi ube lamathuba athile okuthi ube nenkohlakalo lapho.
Ukuchoni lakho kumankampani la.
Okokuqala ukuthi kasancintisi njengamanye amakampani nxa befuna ukuthenga izinto. So sebe le esingathi yi-privileged position. So singathi nxa sesistart i-race laphana otho noMax Gettysburg ready go. Wona ama-companies lawa aseku-60 meters. Befuna ukugijima i-100 meters. So yikho ukuhlupheka kokuqala lokho. Okwesibili ukuthi siyakwazi ukuthi u-controller and auditor general ule inkinga sibili uku-auditor ama-companies kahulumende. Ungakhangela i-rate ama-audits ama-companies kahulumende uzabona ukuthi iphansi kakhulu. So sibona njengani ama-audits azaba ludubo. Owesithathu uzaletha ungathembeki nxa kuyukuthi amanye ama-companies aku-privileged position, amanye edubeka ezama ukuthenga i-foreign currency lapho engatholakali khona enzoni.
Kuyini obekumele kwenziwe nxa befuna ukuthi bephathise ukuthi amankampani la enelise ukuphangisa ukuthenga kodwa kumiswa inkohlakalo? Kungaba lokunye yini obekungenziwa ngaphandle kokuthi bevunyele ukuthi bengalandeli umthetho?
Udubo ngolokuthi iZimbabwe yilizwe elingalandeli umthetho. Asilandelini umthetho, asilandele umthetho uthi sibona ukuthi sivela lapha siya lapha. Yikho ubona khathesi indaba yemali ihlupha ukuthi abantu babaselathemba lokuthi izimdola liyawesenza kanjani, ngoba ama-companies anjengalawo ayabe ebhadala ngezimdola kumbe abayabe silithatha ngapha asazi i-rate isikhwela eyama-$10 against ama-US dollars. So kuzadala into eziningi kakhulu kodwa ezingakwenza khathesi ukuthi uya ukuthi umele kube lama audit ama companies lawa uthi sithi sibe lesuwa ukuthi lokho abathe bazawuthenga bakuthengile njalo uyasebenza usebenzele ilizwe otherwise ngakwe ukuthi kulamanye ama company othiwa ngumungameli kalandela umthetho eliza vuthe kanjani ilizwe langkhona.
Lo ube ngumnumzana Masimba Kuchera olandela ezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye Center for Disability Rights. Intatheli izindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazi weground lezinduna lanxa izinduna bezisemba phansi zisithi lokhu akusoze kwenzeke, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuvele sobala namuhla ekuqhutshweni komhlangano wezinduna lentatheli izindaba oqale kobulawayo izolo lapho intatheli ezikhonone khona ngesinqumo sezinduna esokuthi azisoze zivunyelwe ukungena emihlanganweni yokulungisisa udaba lweGugurahundi ukuze zizizwele okukhulunywa yilabo ababulawelwa izihlobo kumbe abathinteka kubi. Lokhu kudale ukuthi kubunjwe ikomiti yentatheli izindaba ezasebenza lo mabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ukuze kubonakale ukuthi lungaphathwa njani lolu daba ngokutsho komsekeli wedale lezinduna uChief Fortune Charumbira. IZimbabwe Media Commission layo iphiwe amandla okukhokhela ikomiti ezabona ngokuziphatha kwentatheli izindaba ngesikhathi zithapha indaba phansi kwehlelo lokulungisisa udaba lweGugurahundi lolu oluzaqala maduze. Umabhalane weZimbabwe Media Commission umnumzana Godwin Phiri uchaza kabanzi indima okumele ayidlale esebenzelana lequla lekomiti yentatheli izindaba.
IZimbabwe Media Commission izasebenza lequla elikhethwe zintatheli ezindaba ekulungisiseni i-code of conduct indlela intatheli izindaba ezaziphatha ngayo ngesikhathi lesi. So lelo hlelo sesiluqalisile sikhangela ukuthi ngevikeza yomoya sesenzile lolo gwalo saqeda ngalo silutshengise labo abanye abakhona ku-intatheli izindaba ezikhona eZimbabwe kuvunyelwane bese sizihambisa ke ku-Chiefs Council ukuthi labo bayakhangela lokhu senzele ukuthi kusasa ungabi lodulo ukuthi indlela intatheli izindaba eziphathe ngayo i-outreach leyo igcine ivusa izilonda kumbe isenze ukuthi kube lokuxabana kuma-communities ethu. Sifuna ukuthi intatheli izindaba yethu zenze umsebenzi wayo zingavintshwa kodwa lazo zinanzelele ukuthi umsebenzi oqakathekileyo kakhulu elizweni kumele uphathwe ngohlonze uphathwe ngendlela etshengisa ukuhlonipha ama-communities ethu etshengisa ukuhlonipha njalo i-profession yama-journalists.
Nanxa uCharumbira esithi kusakhulunyiswana ezinye intatheli izindaba zithi kusobala ukuthi zizavunyelwa, enye yazo unqobani Ndlovu yena othi uhulumende kala enye indlela ngaphandle kokubavumela ukuthi balobe ngombhuqazo weGugurahundi.
Mina ngombono wami kathi ikabingathi belingele option ngoba kuthatha leqhakatheke kakhulu kuyafunakala ukuthi amajayini sebe khona.
UChristavura naye intatheli izindaba ebisemhlanganweni lo
ngibona ngani into enhle ukuthi basivumele ukuthi sibe khona kundaba zeGugurahundi unlike previously babengafumi, it was a secret. So kathesi avele sungani sokutshintshisa.
Izinduna lazo zikhanya zidabukene phakathi. Unduna David Mbezi Chitaudze umgcinisihlalo wenkokheli zomdabu emathebeleleni South Yena okhanya engavumelani lo Charumbira uthi intatheli izindaba bayazidinga ukuba zisebenze lazo kuhlelo lombhuqazo weGugurahundi.
So besikhuluma ngerole safika kukhumpheshini yokuthi imidiya siyayidinga ukuthi isincedise udaba lolo ukuthi luhambe.
Ngomvulo ikomiti ezabona ukusebenza kwentatheli izindaba ikhangelele ukuhlangana ebulenjini ukuze iphume lendlela ezizaphatha ngayo umsebenzi. Likomiti igoqela uZenzele Ndebele, uNduduzo Chuma, uAnastasia Ndlovu, uZodwa Churu, Godwin Piri, u Victoria Ruzwitso, u Christine Naka, lo Chekai Albert. Ucharumbira ucunule abanye izolo ngokutshela intatheli izindaba uthi akumelanga zichaze iGugurround njengombhuqazwe igenocide. Phansi kwalombhuqazwe uhulumende wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ezabelweni zenkabazwe leMathebeleland phakathi komnyaka ka-1983 lo-1987. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi noma kulenani eliphezulu labo kuza elingena kwele Botswana okungekho emthethweni, ilizwe lakhe alisoze lasebenzisa abeZimbabwe kungatsha ezifana lokulima, esithi lokhu kuyabe kufana lokubagqilaza. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube osipha lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Lokhu kuvele ngesikhathi inkokheli yamazwe amabili igqiba umhlangano wesine we-4th Bi-National Commission ngolwesihlanu edolobheni leMaun kwele Botswana ephendula imibuzo yantatheli izindaba omongameli Masisi. Uthi ele Botswana lingeke lasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni njengezigqili. UMasisi kade ebuzwe ukuthi kungani bengasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni ukuthuthukisa umnotho labo bethole imisebenzi kulokuthi badlalise imali ngokuhlala bebabuyisela emuva.
And any right-thinking person and state institution that respects the rule of law and respects the dignity of persons.
Akula muntu kumbe ilizwe elicabanga kuhle elingathi lifuna ukuthatha abangena elizweni okungekho emthethweni libagqilaze. Hachi asila mhawu lokwenza njalo.
UMasisi uthi uhlelo abazama oluqhuba lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa olokuthi abantu basebenzise isithupha ukungena emazweni omabili kuzaphathisa kwehlisa inani labeqa umngcele ongekho emthethweni. Inkulumo zohlelo lokuchapha umngcele ukusetshenziswa isithupha lubika luyaqhubeka. Umongameli bobabili besithi kuyathembisa ukuthi lusungulwe okwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Umnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi kukhitshwe ukusetshenziswa kwengwalo zamapassport phakathi kwamazwe omabili.
We didn't have passports to move from one country to another. Passports were brought in when those who thought were more civilized than us came to our region.
Vele ekadeni besingasebenzisi amapasipoti, lokho kubuye nabacabanga ukuthi bangcono kulathi.
Umnangagwa uthi akumelanga bevumela amazwe angentshonalanga ukuthi alawule ukubuswa kwamazwe abo. Ele Botswana kanye leZimbabwe alobelene izivumelwano ezithile ezigoqelwa ukubona ukuthi abantu kanye lempahla zichapha kalula imingcele, njalo kulamacebo asezingeni eliphezulu kulokakha umngcele we-one stop border. Kulotshelwane njalo izivumelwano zokusebenzisa amaduze kungatsha zokulima kanye lokulwisana lokudalwa kwamacala emngceleni wamazwe omabili. Umnangagwa ubuze ngokuthi kungani kule nani eliningi labantu ababotshwa kubesethethwa umlando wokuthethisa umongameli. Uchasise esithi awulamthetho njalo eZimbabwe, kodwa okukhona ukuthi abantu bayabotshwa uma bechaphaza ibizo likamongameli.
We have visa laws, my minister of justice, when did we make those laws that we know? I have my minister of justice. What instant laws do we have? I don't know about them. What we have is laws of defamation.
Esilakho imithetho ekhuluma ngokuchaphaza ibizo lomuntu lina ndathele izindaba. Yini elithi umuntu engachaphaza ibizo lomuntu? Lithi ngumthetho ukuthi ungathethiswa umongameli.
Kulandela umhlangano weZimbabwe leBotswana, abanye abeZimbabwe bathi bekumele indaba yesifana lokuhlunyezwa ikakhulu kwabangena bayela maphepha lokunye kukhulunywe. Kukanti ocubungula ezombusazo umnumzana efidlela Ncube uthi kumele umhlangano efana lalo obanje kuyona leviki ube ngokutshelana amaqiniso.
Into edingakalayo ukuthi kube lezithelo ngemva kwalokho okuvunyelwana ngakho. Kuyabe kukhulunywa kusayinwa kodwa kungenzeki, angeke kuncede lutho abantu. Into abayidingayo abantu ukuthi khona lokho kuyabe sekuvunyelwene sikubone sekusenzeka kungaba kuhle kakhulu. Kuyathembisa khona ukuthi nxa kungenziwa lokho kungaba lezithelo ezinhle kakhulu ebantwini beZimbabwe labasebuzwana, kodwa kusakhulunywa nje.
Ngaphandle kokulobelana izivumelwano, umhlangano lo uthinte ngokungahlalise komumo ngenyakatho kweMozambique esiqintini seCabo Delgado, njalo lokuthi kuyesule isijeziso zenotho ezafakelwa abanye kanye lamankampani kahulumende weZimbabwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 eGaborone kwele Botswana.
Imidlalo ye Africa Cup of Nations AFCON yaqhubekela phambili kusasa kulomdlalo phakathi kwe South Africa le DRC okudinga iqembu elizathatha isikhundla sesithathu. Umdlalo lo ukhangelelwe ngabanengi eZimbabwe njengoba kungqikilana amaqembu asezansi yezwekazi le Africa njalo iSouth Africa engumakhelwane oseduze. Ngesonto Ivory Coast izangqikilana le Nigeria ku final yalimidlalo. Sixoxa le ntathela izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa ngalimidlalo.
Mbona ngathi iSouth Africa mhlawumbe iyo elamathuba angcono awokunqoba ukudlula iDR Congo. Lokho ngikutsho ngoba nxa ngikhangele indlela iSouth Africa esuke yaba lesiqubu ngayo isisiyafika kumdlalo wabo lo leNigeria lapho yagcina idliwa khona. iSouth Africa ibingani isibambele njalo bese bedlala njengeqembu elaza nayo. Sikhangelele kakhulu ukuthi balabadlali ngiyabona abayisishiyangalombili abadlalela iqembu le Mamelodi Sundowns njalo ke khonoko bekusenza ukuthi badlale njengabantu abaza nayo. Khonoko yikho embona ngathi kuzabancedisa ukuthi lapho abahlangana khona leqembu le DR Congo banqobe. Singakhangela njalo indlela abadlale ngayo behlangana le Nigeria. INigeria liqembu eliyingozi kakhulu njalo khonoko ukuthi zaqeda zingutshiki lobhaqa kutshengisa ukubana iSouth Africa ibisifike esiqongweni somdlalo wayo.
Ngufinal yangesonto laphana yiphi i-team obona sengathi ingabe ayithatha inkezo?
Iqembu leNigeria lahlela qala ngesiqubu lenelisa ukunqoba kumdlalo wabo wokuqala kodwa laze laqeda ihlandla lakuqala linganqotshwanga. I-Ivory Coast yona ayiqala kakuhle njalo abaningi basebekhangelele ukubana isiphumile kumncintiswano kodwa yasisiba nenhlanhla phela lapho iMorocco eyanqoba khona iqembu leZambia 1-0 yikho kwagcina kunika ithuba kuqembu le-Ivory Coast ukuthi iye kuhlandla lesibili. Ngombono wami iqembu leNigeria yilo elizaqhoba lapho eliyahlangana khona le-Ivory Coast kodwa ukunqoba kwabo mina ngibona ngani mhlawumbe bazahlohla kanye kumbe nxa kuyikuthi kuzahlohlwa kuzahlohlwana kaningi mhlawumbe lingaphela kuyi-2-1 iNigeria yiyo enqobileyo. Nxa kungasangaphelanga njalo ngibona ngathi umdlalo ungayafika kuma-penalty lapho yikho kungaba khona le thuba lokubana i-Ivory Coast inqobe kodwa nxa umdlalo uzaphela ngemva kwe-90 minutes ngibona ngani kuyabe kuyi-Nigeria eyabe inqobile.
Lo ube nguThandazani Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo exoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kuhlelo Woza Friday livikisi hamba lomculi we-Afropop osacathulayo uqakathekisani inkomo yena osanda kwethula idlalade lakhe lakuqala. Nangu exoxa lentungameli Nkomo owe Studio 7.
Balaleli bomsakazo kanye nani lonke ngiyabingelela kakhulu. Ngisuka eFlabusi esilalatshana emculweni ngifike ngonyaka ka-2023 owamanje ngine-album eyodwa elesihloko esithi ithuba elihle.
Ngicela ukwenza umakhosi kama nyazi namadawu sikodwa ngicela ntungizwele ukuze isikhalo sami ntombi vele ntungizwele. Abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola ngapi bakuthola njani
kunombolo lezi ngoba vele ngisebenzela ngapha kwele South Africa so bengathinta mina kunombolo ezithi +27749124751 angizibize futhi +27749124751 yiko la engitholakala khona ngise South Africa
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
ngithanda ukuthi la mazwi ungadlulisela ebantwini abasha ukuthi bazethembe bahlale bezithembile nje bangahlali bangafihli iziphiwo abalandeli amazwi engabatshiyela wona ukuthi emculweni ngisasekhona njalo ngizolungisa idlalade elisha sha elizophuma ngo-2025 bazongithola ku YouTube bengasesha usolo muhle lezo bazozithola naku Facebook
uthandaluvumi zozama pambili uthandaluvumi zozama pambili hliziyo yami manxeba nxeba hliziyo yami manxeba nxeba ubuhlungonzi sebona ngike ngibukhohlwe yasithanda ungishiye ngalindele
Eish, vele uthanda luvumi baby mina sengizo samaphambili vele uthanda luvumi sithanda sami mina sengizo samaphambili angisho ngishaya daylight robbery wajontshintisiyo yami wathathimiswa yami manje sengibone ngomopho njengesala kutshela bengithole ukuthi uthando baby alusezela phela because mina ngawe baby bengifela every time awuthi uyangithanda bokujabula inhliziyo impela bengitshela ukuthi umama wengane sami ithemba lami igugu lami kanti wena udlala ngami isiyo yami isose yaphola ngokushiya wena baby angizange ngayisola ngoba wena budlala ngami awashiya pain ukophela ngiyakushilele body wangishiya ngalindele nobuhlungu obungasoze baphela ukwazile ukudlala ngami impela
wangijikela udali ngimthembile wangishiya standa ngimthembile wangilahla sweetie sengithembele wahamba baby ngembela Wangijikela udali ngimthembile Wangijiya standa ngimthembile
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa loqhakathekisani Nkomo ku Woza Friday. Lingakhohlwa uhlelo lwe Live Talk olulandelayo lapho esikhangela khona udaba lokukhethwa kwamalunga weSenator webandla leTCC awecele likaMnumzana Sengezo Chabangu agoqela yena uMnumzana Chabangu.
Nyembezi zami zenjabuliso namhlanje zajika zama izophoxeka uthanda
singake ehlukanise ihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ozithi ungunobhala jikelele we-TCC uMnumzana Sengezo Chabangu uselulunga ledalele Senate ndawonye labanye abayisitshiya ngalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela uMnumzana Nelson Chamisa owagcina ekhalala i-TCC esithi isingenwe zimpehlane. Ingcitshi ezichubungulayo zenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi angalandeli umthetho owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.